siyababonga uChris kanye loMarvelous ngokusiniba izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngomvulo omhla ka-2 lwezi-2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emoyeni nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi ningangandisile ukuthi sikeze kufikwa kuveni ukuthi senze le-rally. Sabona ukuthi kunganintuthuzo ukuthi sigelana ngamatshe asingasasebenzi sokuhamba njani. Kodwa uduwo libe khona osiphazamise kakhulu ukuthi amapholisa abencedisana nabantu bezanu ukuthi basitshaye.
Ukufuthela naphakathi kwabasekeli bezanu-PF labe-MDCT bekuqhubeka lamhlanje emzini we-Hopley e-Harare South kulandela udlakela uqhamuke phakathi kwamabandla omabili ngempelasonto.
Emasimini lapha abantu kabalime inhlanyelo lezi esingathi thina ama-small grain eziyizwe ezivumelana lapho esihlala khona ngenxa yokuthi umumbu ususehlula. Siyapromota njalo izifuyo ezincane ezibalisela ombuzi.
Abenhlanganiso esebenzelana loZulu eCaritas Zimbabwe bathi kumele iguqulwe indlela uZulu aphathiswa ngayo atholise ulwazi lokuziphilisa ngokuqhuba inhlelo. Iqembu lenguqu elikamasipala wakobulawayo elebulawayo City selingene esigabeni sePremier Soccer League ngoba liphume lizintshantshu zalonyaka esigabeni seSouthern Region Division 1. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukufuthela naphakathi kwabasekeli bezanu-PF labe-MDCT bekuqhubeka lamhlanje emzini we-Hopley e-Harare South kulandela udlakela olube khona phakathi kwamabandla omabili ngempelasonto. Ibandla le-MDCT lithi belikhangelele ukuqhuba umhlangano labasekeli balo kulindawo njalo lile mvumo yamapholisa kodwa laselivinjwa ngabasekeli bezanu-PF. Kulapho ke uqhamuke khona udlakela kwatshayana njalo kwadilizwa izindlu lanxa amapholisa ebuyile ukuze ilamula. Abe-MDCT bakhala ngokuthi bebencedisana labasekeli bezanu-PF ukutshaya abasekeli babo. Kulomntwana oleminyaka yesikhombisa yokuzalwa obikwa elimele kakubi kulolu dlakela olaliswe esibhedlela sikhuluma manje. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uchasisa okuneni kungxoxo ayenze lo ntungamile inkomo owe-Studio 7.
Into ekhona ukuthi kuleli lizwe sonke siyazi ukuthi abombangazwe uma befuna ukuhlangana endaweni kumele bazise amapholisa. Njengebandla le-MDC bazise amapholisa asinike ivumane. Ukuthi ningangandisile ukuthi sikeze kufikwa kuveni ukuthi senze le-rally. Sabona ukuthi kunganintuthuzo ukuthi sigelana ngamatshe asingasasebenzi sokuhamba njani. Kodwa uduwo libe khona osiphazamise kakhulu ukuthi amapholisa abencedisana nabantu bezanu ukuthi basitshaye kube yinkinga. Ngizithemba bona bevele bekwazi ukufika esikona kuleyo ndawo ngasekhathi.
Lithethe manyathelo bani pho njengoba likhonona ngamapolisi kuba naye bencetshana labasekele bezanu-PF?
Okwakhathesi njengebandla sisazama ukukhangela abalandeli bethu abalimeleyo bayafika ithumi njalo kulomntwana oleminyaka eyi-7 olimele kakhulu sizama usiqale sibone ukuthi abalandeli bethu laba bayathola ukwelatshwa kwenze ukuthi uma sesiya komthethandaba sisaziwe ukuthi impilo zabo sezirayidi ngoba kube kubi kakhulu soke sizama ukuthi sikwenze ngalesi sikhathi futhi sincedise laba abalimeleyo bese sibona ukuthi sithatha nyathelo bani nodaba namapholisa akade beyiwo aphuma
Sesike sezwa abakhokheli bamabandla omabili omkhokheli wenu babuTswangirai lezi phathamandla zakhe uMongameli Mgabe labanye bakhe kuZANU-PF besola kakhulu udlakela njalo bekhuthaza abalandeli ukubana belondoloze ukuthula kabakulaleli yini lokhu abalandeli bamabandla?
Mina indlela engibona ngayo ukuthi umgazi ekhuluma ngokuthi ungazibaba le mhlangeni uyabethabisa abantu abangaphandle kwelizwe bacabanga ukuthi inkokheli ezama ukubisa ukuthula ukanti-ke kubalandeli bakhe uyabebatshela ukuthi babatshaya abantu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa kanye lesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo yehlule.
Direct from Washington. The Voice of America, VOA.
Abenhlanganiso esebenzelana loZulu eCaritas Zimbabwe bathi kumele iguqulwe indlela uZulu aphathiswa ngayo. Atholise ulwazi lokuziphilisa ngokuqhuba inhlelo zokulima. Anelise ukuthola ukudla okwaneleyo. Endaweni yokube lokhe ekhongozela, etholiswa lolo sizo okuluyingcosana, olungatsholutho. Intethe lezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo ngumbono onikezwe ngesinye seziphathamandla esisebenzelana loZulu phansi kwale nhlanganiso eyeCaritas Zimbabwe Archdiocese yakoBulawayo, umnumzana Michael Sibanda ngesikhathi eseHarare. USibanda uthi njengenhlanganiso ehlezi isebenzelana loZulu kuhlangothi lwezokudla ngesikhathi sendlala, lapho iZulu lingananga kakuhle bakubone kufanele baphathise ngolwazi kwezokulima ukuze abantu bazinakekele, hatshi ukulindela ukhongozela sikhathi sonke. Kungakho uZulu kuleso sigaba ekhuthazwa ukuba aphatheke kunhlelo zokulima izilimo ezihambelana lomumo womkhathi walezo sigaba ukuze asizakale ekutholeni ukudla.
Zonke indlela esisebenza ngazo, indlela esilima ngazo, silendlela ezijeneyo. Like ekulimeni sipromota ama-regations. Ama-regation lawa sikhangelele ukuthi abe ama-regation ancediswa ngendlela ezingazoze zitshabalalise umhlaba, esifana nokuthi sisebenzisa i-flood irrigation system whereby amanzi siwa pampa ngendlela ezisustainable sisebenzisa ama-solar pump. Ama-technologies abalisela othiwa ngu-sand abstraction, lapho kwanisa ukumunya amanzi ngaphansi komhlabathi kumbe ichebe-chebe uthelezele usebenzise i-solar. Ama-flood system uyabukwanisa ukumunya amanzi usebenzisa ukwehla ukuthi idamu libe sendaweni ephezulu, ufake ama-pipe kuphela amanzi azehlele, usebenzisa ukuthiwa yi-siphon system usiyathelezela phakathi kwengadi.
Wengeza uSibanda ethi lindlela iphathisa ekuthini umuntu abone ukuqatheka kokuzinakekela, usizo luze kuphela lapho sekubonakele ukuba sekungaphezu kwamandla akhe.
Sijonge ukuthi abantu bathole ukudla kulawo ma-regation. Siphinde futhi sithi thina emasimini lapha abantu kabalime inhlanyelo lezi esingathi thina ama-small grain, eziyizwe ezivumelana lapho esihlala khona ngenxa yokuthi umumbu ususehlula. Siyapromota njalo izifuyo ezincane ezibalisela ombuzi ngoba indawo yakithi ngokutshisa kwayo ilameva ayiyo athandwa zimbuzi, njalo imbuzi zenza kuhle kakhulu.
Abenhlanganiso yeCaritas Zimbabwe le bathi bayibona kuyiyo indlela kuphela engaphathisa ekuthini uZulu aguqule ingqondo akhangela ngayo usizo azimele, lalapho sezisukile kulezo zigaba inhlanganiso zosizo kube zinhlelo eziqhubekela phambili. Okunye njalo okubonakale kuqakathekile yikuthi kusetshenzwe kulandelwa indingeko eziyabe zibethwe nguZulu walezo zigaba, hatshi okufiswa ngabaphathisayo ukuze kube ngezithakazelelwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Kuhlandla lapho isikhangela isimo sombusazwe eZimbabwe lamhlanje sigqiba ngengxoxo esiyenze lomnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni okhokhela ibandla le-Patriotic Union of Matabeleland. UNdiweni uthi kumele uhulumende azame ngamandla wonke ukulandela isisekelo sombuso welizwe ukuze izabelo zizibuse. Uthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala lokhu okubizwa ngokuthi yi-devolution. UNdiweni uthi lokhu akutsho ukuthi bafuna ilizwe labantu beMathebeleland. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ukuzibusa kwezabelo kulakho ukuthuthukisa umnotho.
Asilani lento lokuthiwa uhamba ilizwe lonke leZimbabwe. Simele ilizwe leMandebeleni labantu abahlala elizweni leMandebeleni.
Singathi-ke nxa ukhangele ilizwe lamhlanje ungathini nxa ukhangele ezomnotho?
Ezomnotho welizwe zidilikile, file yonke into, kungayisikho ukuthi sekufe ilizwe. Ilizwe libulawa izigangi, kuswa ngabantu abagangileyo abafuna ukudla bodwa, abathwala inotho. Inotho yelizwe leli yonke iselishini leMandebeleni. kodwa abantu emandebeleni ngabala lutho abantu abalolutho ngabathumba izinto lapha bathwale basekibo so ngezinye indlela umnotho welizwe ufile ubulawa ngabomu
nxa umnotho ume njalo ungathi kumele kulungiswe njani khonapho
thina esikubona kuphela kufanele kulungiswe kube kulunge besikulungise ukuthi sesukane siyesukane ilokhuyana kwe-secession hatshi sesukane nje ukuthi yona le nto sathi eyayikhulunyiwe i-devolution of power ukuthi yileyo naleyo province ayizibuse izenzele efuna ukukwenza umnotho wesigaba leso ube ngesigaba sona leso bese sihlangana ngaphezulu emphongolweni sabe singahlangana khona sesihlangana njengelizwe okuthiwa yizimbabwe but into okuthiwa i-devolution of power yinto esiyifunayo yiyo ezakwenza umnotho welizwe uvuke ngokabanikazi babe sebekwazi ukuthi kumele benzeni ezigabeni zabo
lina lingakwenza ngcono kuyini
ngakuthi ukuthi leyo nto esikhuluma ngayo siyayifuna ngeyokusihluphe ngoba yinto esizazidicayidela ukuthi kuyinto esiyifunayo ama-investors siwabiza njani siwangenisa njani elisini lelizwe lakithi asuke sibe lohlupho ngitho lokuthi umnotho esigabeni sakithi siwuphakamisa njani sizawubona thina abanikazi bawo sesihleli phansi ukuthi nanti ilizwe ngelethu siwuphakamisa njani umnotho wakithi
masikhangeleke amanye amabandla kodwa lingeke lasebenza lawo yini ukuthi kulungise okuhluphayo ezimbabwe
uhlupho yikuthi amabandla esingakhuluma ngawo ngababandla ahamba lokho okuthiwa i-national politics yiwo amabandla asihluphayo thina esingeke sasebenza lawo ngoba nxa sekhuluma bona nti sebedinga labona bana abantu bempumalanga esingabadingiyo thina laba abakhokhela bengamandebele noma bekhokhela i-national party kabavumi ukuthi kulezinja zangikhaya izinja zangikhaya yithi kabakwazi ukuthi ekhaya kulabantu kabakwazi ukuthi nxa usiyazingela uvele kumele kube labantu abasala bepheka bephekele abantu abangekho thina yithi abapheki bekhaya
lo-ke bekungumnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni okhokhela ibandla le-Patriotic Union of Matabeleland iphuma obekhuluma lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu hambani ebulenjini be-intanethi ku-www.voaindebele.com ngisaphinda njalo www.voaindebele.com Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ilanga liqhubeka lichisa kanje ukuvuthayo eZimbabwe lanxa kwezinye indawo izulu selisewule kodwa abezomkhathi bathi lonyaka alithembisi ukuna ngemfanelo kuthi ngakwelinye icele ezokulimisa okufana lemvundiso lenhlanyelo zibikwa zingatholakali lula inkampani enkulu elungisa imvundiso eyama-fertilizer eyesebo chemicals ibike yabika ukuthi iza kwehlisa inani lezisebenzi zayo kulandela ukucitshwa kwamandla kagetsi elizweni okubikwa kubangelwa yikwehla kwamanzi kudamu le-Kariba izakhamizi ezikhulumele Studio 7 zithi seziqalisile ukuphendula lokulima lanxa ilanga lichisa njalo lezulu lingakani kwezinye indawo ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcweti ecubungula ezokulima umnumzana Amandla Nkomo yena ke othi lonyaka kunzima kakhulu ngoba kuleyezi elithiwa El Nino elivame ukubuya lendlala enkulu ngoba lingalethi izulu
mina ngokubona kwami umnyaka esikuwo and here i-rainy season esiyakuyo izaba le nkinga eziningi ngoba nxa uthi akhangela uzathola ukuthi bayathembisa ukuthi ngendaba ka-El Nino izulu vela soze libe khona xa ukhangela isizini enjalo kusho ukuthi kufanele into zakho zonke zisebenze ngendlela okufanele zisebenze ngayo kufanele inhlanyelo ibe khona kufanele kube ne-tillage ngamanye amagama ama-tractor lakho konke kufanele sibe lo mvundiso fertilizer kodwa ngokubona kwami mina Chris ngibona ngani izinto zonke lezi ezinye azimanga kahle elizweni so ungaphinda wengeze ukuthi sizaba lezulu elincane ma ulalela laba abazi ngezomkhathi ngibona ngani sizoba le sizini enzima kakhulu
kodwa-ke nxa sikhangele yona imvundiso ethiwa kukhanya izaba nlutshwana
ubona njani ukuthi la yizengezelela yini umumona lotsho
akakhulu ukhumbule phela Chris ukuthi umumbo emnenge esitholayo eZimbabwe ulinywa kakhulu eMashonaland lase Midlands and indawo zakhona zonke lezo awungeke walima ungafakanga umvundisi ngakho ke ufuza silela umvundisi ukuthi even izivuno zakhona sizoba phansi sezokuthi izulu vele kalisoze libe khona so mina ngokubona kwami ngibona ngani if abalimi bangatholanga usizo ngesiphangiphangi ngaba lo hlupho olukhulu ngomnyaka ozayo
leyo ube kuyingcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo lapha-ke ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lingakhohlwa-ke luhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM leshortwave 4930 12080 kilohertz kushortwave. Ku-Studio 7 Live Talk sikhangela namhlanje udlakela lwezombusazwe oluqhamuke phakathi kwebandla lezombusazwe ele-MDCT labezanu PF izolo lalamhla. Le lalele kumsakazo we-Studio 7 ose-Washington DC or a Voice of America. Singangangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Barack Obama welemeleka ese-White House sibika ukuba ivuyo lebutho lalelo lizwe elithunyelwe kwele-Syria kalisoze livunyelwe ukuhlasela loba ukulwisa kodwa ukuphathisa kuphela kwezomvikela. Ingcwethi yemelika icebisa ezomvikela uBen Rhodes wethulela umbiko emhlanganweni wezomvikela owe-Defense One Summit. Kuthi ke uhlangothi lwenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council lusole kakhulu ukuhlaselwa kwenziwe enye ihotela esigodlweni seleSomalia iMogadishu ngesonto ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab. Lesi sihluku sichiye abantu abalishumi lambili befile ugoqela umnini wehotela isiphathamandla sebutho likahulumende walelo lizwe kanye lamalunga edale lephalamende amabili. Kwezempilakahle namhlanje njengoba kungomvulo kunjenje abogatsha lwezempilakahle sebekhuthazwe ukuqakathekisa imfundiso kuzulu ngemikhuhlane yengqondo kulandela imbiko ethi ukungaqhubi kuhle komnotho welizwe kwenza iningi labantu libe lokunqineka ukugcina kusenza lisiba lalo umkhuhlane wengqondo kumbe lizibulale nxa lingasatholanga usizo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa bebaningi abantu abangaphilanga kuhle engqondweni iningi livame ukutsha indiva lomkhuhlane uzofika esibangeni umuntu esezibulala kumbe selahlekelwe yingqondo kuyikho kuthathwa amanyathelo. Ingcwethi zithi iningi labantu aliqali ngokulahlekelwa yingqondo nje kodwa kuyabe kube khona okwenza umuntu angahlaliseki emoyeni abe lokunqineka ngokuthile okuyilokho okumele kwelatshwe. Inhlanganiso yabesilisa iVukani Madoda ithi ukucubungula sokuveze ukuthi inani labantu elizibulalayo liya liqonga elizweni kubangelwa ikakhulu kungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe osokwenze abantu baphelelwa imisebenzi kuthi lakulabo abalokhu besavukela imali ingeneli. Umnumzana Godfrey Mthethwa osebenza ukukhulumisana labalenhlupho ezithile uthi iningi labansundu alikunanzeleli ukuthi ukusangana ingqondo imikhuhlane edinga ukwelatshwa. Iningi labantu kalithandi ukukhulumisana ngomkhuhlane wengqondo athi nxa kuthe kwaba lelunga lemuli eselithe laba lalolu hlupho kube sengani kuyayangisa kumbe uyazenzisa angaze adingelwa usizo lokuyakhulumisana labo siyazi kube sengani ukwenza lokhu yikudlalisa imali.
iningi lethu abantu vele eZimbabwe asazi vele ukuthi ngomkhuhlani engathi utreatwa kanjani. Abaningi sasihle sicabanga ukuthi engxenye ngamadimoni, cine singazi ukuthi vele singasiza kanjani. So ngethemba kuyadingakala ukuthi uhulumende kumbe abakhangele ngezempilakahle bethu umazisa uZulu okuningi ngalo mkhuhlani.
Omunye njalo osebenza ukukhulumisana labantu badinga usizo, uNkosazana Sithabiso Ndlela, uthi abadala babesithi ithemba kalibulali, kungakho kuqakathekile ukuhlelela ethembeni lanxa umumo omubi, ngoba ukuswela ithemba kuyabulala. Uqhubeke ethi iningi labantu eliba le-depression lisengozini yokuzibulala nxa lingatholanga usizo, ngoba lomkhuhlane wenza umuntu aphelelwe yilo lonke ithemba, angaze abona ukuthi angaqhubeka njani ephila.
Kuyabe kusukusele khona lapho ekucabangeni ukuthi nxa kuyukuthi kungaba le ndawo sibile ukuthi abantu abale-depression bengahanjiswa khona ngale. Kuyaficakala ukuthi asoze ugcine sokuthiwa umuntu sehlanya ngoba babemncedisile ukuthi kulokho abe ekucabanga kumbe bamenze i-counseling. I think ye into engani yaswelakala ukuthi abantu baswele ukuthi umuntu ongamcounsela ngama-problems akhe okuyikho benza ukuthi bangene kuma-depression situation kumbe babe le-stress is because ngenxa yama-problems ababe belawo.
Umnumzana Thembani Sibanda oyisakhamuzi uthi kunzima ukuthi abantu bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo, ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni, kungakho abesilisa ikakhulu bayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho sebephakathi kobunzima. Esithi enye imbangela yokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo abangazi ukuthi bangakwenqabela njani njengabazali ngenxa yenotho yelizwe engaphi intsha amathuba okusebenza.
Ukuba kwazi siyakwazi, but kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunokungoba abakwenzayo abantu bethu izinto ezingekho right. Khathesi ungamkhipha egluini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment, sisalwisa khathesi ukuthi kube ne-equipment kube lani ukwenzeka ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Umfundisi Admire Makhombe okhokhela elinye lamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe uthi amasonto kasawenzi umsebenzi wawo ngemfanelo okukhulumisana labadinga usizo osokwenza abantu bazibulale lalapho bevela khonza ngoba kungasela ncedo olubambekayo. Ethi umsebenzi wamabandla ngokunceda uZulu osephelelwe lithemba ngoba phela okwehlula amadoda kuyabikwa njalo ongakhaliyo uvela embelekweni. Wengeze esithi ziningi indubo zomhlaba ezibhekane labantu kulezi nsuku, kungakho kuqakathekile ukuthi amabandla ezokholo anike uZulu ithemba lendawo nje yokuxoxa kulabo abaswela abangamtshela indubo zabo.
Angithi vele uJesu wathi ekhuluma ngokuthi umakhelwana wakho ngubani, waseniki umzekeliso umSamaria olungileyo. Ungananzelela ukuba umSamaria lwana wathatha jonki yakhe babhema wamsebenzisa, esebenzela umuntu owayetshayiwe gula efuna ukuthi alatshwe, wathatha ubabhemi wakhe wathatha i-oyili ngamafutha akhe wamsiza ngalokho.
Ingcithi kwezempilakahle zithi iningi labantu elizibulalayo alivamanga ukuvuka nje lizigcithe umphefumulo, kodwa kulandela isikhathi eside umuntu ezidla ngaphakathi ngokuthile aswele ongamnceda aze athi okungayisukufa yikuphi, ikakhulu lapho ethe waba lomkhuhlane we-depression ngenxa yokuthile okungahambi kuhle empilweni yakhe. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuthi abesilisa abathathu bayazibulala koyedwa owesifazana. Ingcithi kwezempilakahle zisithi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume ngalokho okubakhathazayo lanxa kungelasizo abaluthola, khona ukukhuluma nje kuyanceda. Bayacebisa njalo ukuthi lapho oyomule ekhuluma ngokuzibulala udinga ukuthi abantu bakhulumisane laye, hathi ukuthi bathi uyahlanya nje ngoba iningi labantu elizibulalayo likwenza ngemva kwesikhathi likucabanga lokhu. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elebulawayo City ligcotshwe okusemthethweni ukuba zintshantshu zalonyaka esigabeni se-Southern Region Division 1 osokusitsho ukubana lizabe lidlala esigabeni se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo. Intethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo waleli qembu uJerry Spanda uthi bayajabula ngokungena kwabo ku-Premier Soccer League njalo uthi bazaqhubeka labadlali babo abaningi ngoba bengamajaha asakhulayo. Uthi ngomnyaka ozayo umanisipala uzavuselela indawo zokuzilibazisa ezitholakala emalokitshini kube lamaqembu ezemidlalo agoqela owenguqu lapho athi iqembu labo lizathola khona abanye abadlali.
Imsebenzi emalokishini sivukile. Those want to come for imsebenzi, let them come. Ama juniors who want to play for iCity on any club, a council, ngaba bekhona, babe seen there. So each junior policy is there for the city. We are adopting ama clubs and schools.
Iqembu leBulawayo City liphutshe imidlalo yalo kuDivision 1 le miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lanye, njalo likhokhela iqembu elihlezi kwindawo yesibili leBulawayo Chiefs ngemiklomelo ayisikhombisa. Kolunye udaba olufanayo, iqembu leTalent Vision leqembu leIslanders Under 19 yiwo aphumelele ukuyadlala kusigaba seSouthern Region Division 1 ngomnyaka ozayo ngemva kokuba ephutshe kwindawo ezimbili zaphezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2. Iqembu leTalent Vision liqedele kwindawo yakuqala lile miklomelo ngamajumi amahlanu lathoba munomunye, njalo isiphathamandla salo umnumzana Otrix Siziba ukuthi lokhu bakwenze bengakukhangelelanga ngoba bebezidlalela kusigaba sika Division 3 ngomnyaka odluleyo.
Mina besicaba ukuthi sidlalele ukuthi nje singadimotha ngenxa sesijayele ukudimotha. Omunye umnyaka sabe yazangena wasizini sabuye. So besizama ukuthi sibalekele idimotion sasibona sesingena.
Hhayi, sizahamba futhi siyadlalela ukuthi singarelegate.
Umqeqeshi weHighlanders Under 19 uMelusi Spanda uthi ukuphumelela kweqembu lakhe ukuyadlala kuDivision 1 kuza lethuba lokuthi babe labadlali abazaphanga balungile ukudlala kuqembu elidlala kusigaba sePSL.
Yeah, I'm happy. I think it's very good. Bangadlala first team abanye bangkhona. Kulabanye abazahamba first team, but kulabanye abazasala. Abazasala bazayithela iHighlanders. Abafana njona sukela wo. I-team lezi ibhithe from last year lothe. Lokho esilayo singahamba sila abafana bakuDivision 1. I think we are going far.
Iqembu leHarare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 ngomgqibelo. Bekulomdlalo owodwa kusigaba sePSL okuphakathi kweTriangle leCapes United, njalo uphele zingujikelo obhanqa 1-1. NgaseNgilandi, iqembu leManchester City yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu ngemva kokunqoba eleNorwich nge-2-1. Kundawo yesibili kule qembu leArsenal lile miklomelo elingana leCity, kodwa la maqembu ehlukaniswa ngumehluko wamagoli. Iqembu leArsenal litshayele Swansea nge-3 kanya. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weZimbabwe uRitendo Nyahora unqobe kumjaho wamakhilomitha alitshumi kucelela besifazane kumncintiswano we-Old Mutual Soweto Marathon ngensonto. Kucelela besilisa uMike Fokoroni uphutshe kundawo yesibili kumjaho wamakhilomitha angamatshumi amanelambili ngemva kukaSetanyehu Legese Inesu wase-Ethiopia. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Lesike sokuyisikhathi sokuthi silibalele imbiko esiyithola nge-email, nge-Facebook kanye lange-WhatsApp ivela kini balalele. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi, linjani basakazi abahle, siyalibonga ngokusethulela izindaba zeqiniso. Ikanti-ke ungaphi usisi uBrenda Moyo? UBrenda Moyo sowaya kweminye imisebenzi. Qhubekani ngemfundiso yenu yokungasekeli uhlangothi, sicela ukwelulelwa o-live talk ngoba thina abanye asilabo ubulembu be-intanethi, silalela kuphela emsakazweni. Sizozikhweza-ke isikhalazo sakho mlaleli. Olandelayo umlaleli uthi, linjani eMelika? Okhulumayo nguGcinani Nkala eFlabuso. Siyaluthanda uhlelo lwenu ngoba lusethulela indaba eziliqiniso. Lathi siyakubingelela mlaleli wena uthi, ngiyabingelela basakazi beStudio 7. Ngicela libingelele umama wami uNaphilisani, umkhulu wami ePlumtree esigabeni seMadlambuzi, umntanabo uVivian eJohannesburg. Ngingajabula ifeeling abala imeseji yami, ngiyabonga. Nanko-ke siyibalile. Umlaleli olandelayo uMemukeli Bhalule yena uthi, linjani basakazi beStudio 7? Mina ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzayo. Ngisithi qhubekani lisethulela ngokwenzakala ezweni lethu esilithandayo, ngiyabonga. UMichael William Dimba yena uthi, yikuthi lani bantu beStudio 7 liyangimangaza, liyabe lile shuwa ukuthi umuntu weZANU-PF angalitshela iqiniso yini, bese saba impemba kaGrace. Hayi, othi-ke ngime lapha okwalamhlanje, sizaqhubeka-ke kusasa. Othi sikhangele-ke ebezikhokhela lamhlanje izindaba, ukufuthelana phakathi kwabasekele beZANU-PF le-MDC bekuqhubeka lamhlanje emzini weHopley eHarare South, kulandela udlakela oqhamuke phakathi kwamabandla omabili ngempelasonto. Abenhlanganiso esebenzelana noZulu eCaritas Zimbabwe bathi kumele iguqule indlela uZulu aphathisa ngayo, atholise uZulu ulwazi lokuziphilisa ngokuqhuba ihlelo. iqembu lenguqu likamasipala wakobulawayo elebulawayo sithi selingene ku-PSL. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Ngu-Praxidus Jeremiah.